engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywayo ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba, yenza lokho okwabomawo waseChina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale, uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzane uChamisa lo odumileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo, sebesithi babophe amapolisa lawo, kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Lokuthi kuyakwenzekani nalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa, ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa, kumele ethe sesigwe bobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabange ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekhothi kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu, kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhothi ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe nayitholakale lecala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu, ngoba sebekufezile lakho okwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besesabisa ngumuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe. Awuvumelani labo nezi?
Ngumdlalo baba. Bakuphi labo abomthetho abathotha amakhosikazi eMDC lawana